sauce hamba, maybe say between 20 and 30 something kilometers ngelanga kusiya ngokuthi sizwa njani. Sauce hamba nje ngomgwaqo smatha, sihlabela, sithele ama placards lebhana, then sauce hamba siphumula, sidinga ama-refreshments endleleni. Then kulezi ndawo ezilamapulazi amaningi okungelamizi, so akulama-shop indawo, kulezikhala nje ezibanzi ezingelama-shop, so into yayihlupha kakhulu ngamanzi. Bese sikhona sicele emizini amanzi okunatha, kodwa hhayi sahamba. Then sathi sesisemacheke ke sahlangana khona-ke, sachaza ukuhlangana khona la ma-problem. Sasesifika sibotshwa emacheke ngamapholisi, sasesiyangena ikhoti, sasiwa khona emarondeni. Kodwa kwasithola singekacala, saphuma sahamba sadlula eRuwa. Sathi sisanda ukudlula eRuwa sasesiyakufica futhi amapholisa baphongosiambusha endleleni, bacrosa bagcala umgwaqo, ba-blocka izimota, babe besimisa besingenisa erolini. So sathi sibuza ukuthi sisiwa ngaphi, bathi silisa eRuwa police station. Bayibaza bona imota ayingasayi eRuwa esikhanikara, so sizuka selisikhidinepha lisisa ngaphi. Bathi hhayi silisa eHarare Central, so sasesiya eHarare Central. Iloya lethu lazafika eHarare Central ebusuku, abazama ukuthi basikhulumele, hhayi kwehlula. Sasesilala esitokisini ekwemasetini khona ngale eHarare Central. Lamapholisa khona hhayi babengani bayalokusihlukumisa, ababanye basiphathe kuhle. Laza amasela abo ayangcolile, kuyanuka, kunuka imichemo, amasela agileza imichemo, hhayi kungcolile, kuyanuka. Iy'ngubo zabo futhi ziyanuka, yonke into yakhona hhayi zange i-right. Kodwa ngelanga elandelayo-ke sasesihamba-ke namabona kwango-2 sesisuke eHarare Central, sasesihamba-ke ekhoti e-Rotten Row. E-Rotten Row-ke iloya lethu ilo lafika lasimela, kwabuya-ke ipholisa elalimele i-state. Kwasekuthiwa simele sibhadale kwamele sibhadale i-bayili eyi-$50, then bese sifakwa ku-remand. Sasikwakhe sasiyaba ku-remand kwesikhathi esingamani. So ngokumelwa liloya lethu-ke okwesikhathi sibili, likhuluma kakhulu lepholisa leli lasibophayo, kwagcina kuthiwa hhayi umthetho osibophayo oyiphosa awu-apply kuma-trade unions.
Ye, ukhulumile lapho ukubana lalihamba umango ngama-30 kilometers kumbe onjalo. Ukudla-ke lalisidla ukudla okuthwelweyo kumbe lalike lime lipheke?
Sasifika sidle lapho esiyabe silele khona i-breakfast, sasesifike sidle khonapho. Ngasesisuka-ke bese sithwala nje kuyimphakwanyana okuncane okuthwalekayo, ngoba hhayi nxa uhambe uthwele kunzima. So sasithwala nje into ezinjengamagigizi, amanzi, maybe lamajusinyana, into ezinjengamafutha ezindlule, lamabhiskit, izinto ezindlula nje ezincane ezitholekayo. Kodwa sasithi lapho sifika khona nxa imali ivuma ikhona, sithenge nje ama-refreshments, sinatha ama-drinks. Then bese sithi nxa kuyikuthi sokuyisikhathi selunch, sizama ukude ngama-restaurant lapho okuphekwa khona, sithengele isitshwala, sidle isitshwala bese siqhubeka ngohambo kuze kufike isikhathi sokuthi sesiphumula kokantambama. Lapho siyalala khona, ikho siyadinga khona futhi ukudla kantambama, bese sidla-ke sijeva silala.